besiyaphethishina ke i-Sub Divisional Court sekwesevinduke eNamibia ukuthi sifuna ivulwe ngoba iZimbabwean government yathi ngemva kokuluza kwayo icala lokuthi ama-plus ayathathela abamhlophe awabuyele kubanikazi yakhuthaza amanye amazwe e-Southern Africa awe-SADC ukuthi kawasuspende ama-operations awe-SADC Tribunal Court.
Manje ungasitshela ukuthi uhambo lolu luphumelele na njalo likhangelele nini ukuthi kube le mpendulo?
Ngiyabonga kakhulu. Uhambo lwethu luphumelele kakhulu. Sinanzelela ukuthi ukuya kwethu ngale okwenza iZimbabwean government yagqugquzela amanye amazwe ukuthi avalise liyakhothi ukuthi babebone ukuthi iZimbabwe ilamacala amaningi kakhulu okuthi nxa engathethwa yikhothi enjenge-SADC Tribunal Court uhulumende weZimbabwe engatholakala elecala. Ungananzelela thina kakhulu kathe sibhizi ngodaba lwe-self-determination esesi-approach-e inhlangano zomhlaba ugoqela bona o-SADC, o-AU, o-UN lamanye amazwe anjengabo-Britain angama-stakeholders edabeni lwethu. So-ke lokhu kuyabethusa kakhulu ukuthi ikhothi enjana ibe khona isebenze ngoba kutho ukuthi amacala anjengayo e-Guguraund genocide ma singaphanyeka laphana lo daba lwethu lwe-self-determination ikhothi liyana ingalibamba ngendlela eqondileyo. So ngokunjalo sathi sisikhona ngale eNamibia sathumela futhi ingwalo zethu kuma-lawyers ethu kwele Botswana ukuthi ayeseva i-SADC House ngoba sinanzelela ukuthi ikhothi leyo tribunal yayingasuye ama-head of state e-Southern Africa but ngeyokuseva ama-citizens amazona lawa ase-SADC.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani uzaqala nini umthethwandaba wangikhona ukusebenza njalo likhangelele ukuthi liyahambisa nini udaba lwe-Guguraund?
Ye, ikhothi leyi njengoba sesiqalile lamanye ama-stakeholders ukuphakamisa udaba lolu asoze silubeke phansi ngoba vele abakwenzayo akukho emthethweni njalo baba-divided. Amanye ama-member states e-SADC awakusekelanga ukuthi ikhothi le isuspende ama-operations. So ngokunjalo sesivumelene lama-stakeholders njengoba labona ukuthi sasilama-lawyer khona ngale Namibia, silama-lawyer akhona ngale Botswana ahenda over i-petition e-SADC House. Kutho ukuthi udaba lwethu luphezu kwamagqwetha ukuthi balugijimise kabanzi. Ngabona liyananzela ukuthi le khothi liyana ayikesulwa ukuthi SADC Tribunal, kutho ukuthi ngezindlela ngokomthetho ukususpendwa kwayo vele kwakungasonto eqondileyo bakwenza beganga. So thina sizaqhubeka-ke sifaka i-pressure ukuthi ikhothi leyi ivulwe ngokwasemthethweni ibuye isebenze ngoba ukuvalwa kwayo vele kwaba lokuganga phakathi kakhulu. Uhulumende weZimbabwe sebona ukuthi icala lama-farmers waliluza.